ngingene ke ekhasini lokuzilibazisa lebulenjini ofacebook ndinga u-Andreas Banda. Abantu abambona ihlabela ke emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiba labantu abavela e-South Africa laba abapheka ezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ama-producers bangifonela batakusisiza ngifana lokusitshaya ngaphakathi ntile u-Andreas. Ngase ngimthola ke abantu bangisiza baninika ukuthi uhlala ngapha sengisiyamdobha okubana uhlala e-Victoria Falls uhlala nabazali bakhe uMr Ms Banda yena u-Andrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangifoneleyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye bafuna ukumphekela imiculo beze bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bathi bengenza izimanga ukusebenza lalo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlila kade ebesebenza laye ngaba kuhle. Abaningi bakhona bathi kungicela ukuthi nakusebenza ngebila kwe-South Africa kodwa sizomntana esikolweni sizabona ukuthi kuyihamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi nawe uyabhala njengomntana esikolo njalo sesiyake landikhefu-ke lekhisimusi kuleziphitiphithi eziningi. Kungahamba kuhle-ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ukuthi-ke ahambe-ke ayecindezela-ke izingoma zakhe kwe-South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo u-Andrea ngumfana-ke ohlabela okujabulisayo kumba ucula okuthokozisa abantu abaningi. Ngoko-ke uthe uyacula-ke esontweni yakhe ayingenayo njalo-ke e-church uyokhokhela izimcula. Ngakho-ke abantu ikakhulu abebandla lakhe nxa beshiwe izihlobo mbe beselwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba-ke nguye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathobeza inhliziyo yabantu kuyabaduduza njalo sizo-ke nxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole nguye yedwa ingane-ke emfeni ecula evunyelwa-ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula naye. Ngakho-ke nguye ocelwayo yonke indawo nje lokuthi hhayi yena uyahamba loba ngaphi siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.